ngizakhala ukuthi once in a PDG 5 ku a quarter phezulu iyasuspenda i-judgment lama operations awe judgment of the lower court where I'm actually seeking justice. I think he could have his corner or at least.
Okwakutsho ukuthi usubuyele emsebenzini?
Yes, ngiyabuyela emsebenzini. Ama-operations wonke awe high court judgment they are suspended athiyena kusisho ukuthi ngiyabuyela emsebenzini.
Kanti wona vele umthetho uthini ngodaba lwakho? Kuthiwa khona nxa ulecala kumbe icala lakhona liyakhulunywa yini isentence yakhona ukuthi isigwebo sakhona singanani?
Yeah, or you could the reason why maybe fake appeal the Supreme Court is the interpretation nje maybe iyashiyana eyomthetho kodwa ukukhishwa kukakhansela osekhethiwe akakhishwa yi-court, i-electoral court, ukhishwa i-tribunal esethwa ngumeni. Okunye ukuthi i-electoral court yayile notice eyokuhlala 6 months after ukhetho luka-2018 and 6 months yadlula ngo-December. So ukuthi i-court ihlale i-electoral court yona i-expiry date e-electoral court okumele ihlale isolve ama-problems wonke nama-disputes wonke ayevela kukhetho luka-2018 i-expiry date siyadlula. Yiwo i-challenge esilayona le esiyi-challenge futhi le i-court ukuthi bekumele bekukhangele khonokho ukuthi isikhathi sama-petition esama-election sesadlula sesa-expire ngo-December and ukuthi singahlala 5 years yini ukuthi 5 years yonke sihlale sisiba lama-election petition abafakayo ku-constitution ukuthi kube ngo-6 months after election eyokudila lokusolva ama-problems avela kukhethwa bakufaka bekukhangela ukuthi kumele kube lesikhathi le-expiry date yokuthi isikhathi esingaka yiso esivunyeliwe ukuthi kukhangele ama-problems ama-election. I think libe lakukhangela ungalandelela i-presidential election kwaba lama-disputes and the first time kwaba lama-disputes kukhulunywa ngendaba eyokuthi i-MTC badlala i-MTC laso kwase kuthiwa lifayele amaphepha sokulate. So khonotshana kuyabutshengisa ukuthi kulesikhathi esivunyeliweyo, kulesikhathi esifakiweyo ku-constitution ukuthi yizo isikhathi esivunyelwayo ukuthi kube kudilwa ngama-problems avela kukhethwa. So anything after that kuyabuzwa kusitho ukuthi i-constitution sokumele i-amende or sokumele kubeke i-notice futhi eyamanye ama-date. So yiwo amanye ama-points esilawo ukuthi i-electoral court iya-expire isikhathi sayo le-composition e-electoral court ayihlali ujaji oyedwa.